umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeningi, bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abayabe befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesokubopha uyintathelo yendaba usebenza. Wakwazi ukuthi kumbe indaba owayibhala izolo isibangele abayithi ngesikhiwa yi-allowed and despondent anything. Umthetho onjengo-court ususetshenziswe yonke indawo. Yiwo esingathi khathesi ususihlupha. Kwakuhlutshwa ngabo-IPA. I-IPA yangani yalungiswa kodwa asisukisekanga ngayo, kodwa yangani yakhitshwa. Kodwa khathesi umthetho lo owe-court yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye, abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo.
Yebo, lithi imithetho le mibi, kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli zindaba. Ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube le nkinga enkulu elizweni.
Yazi, okuhlupha ngohulumende yikuthi odokotela asizake size kuthiwa kulo mthetho othi umuntu engafa elathwa odokotela bayabuthwa. Asizake sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele lalapho ayabe engelacala khona bazabotshwa. Kodwa nxa kuyindaba yentatheli zindaba, wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli zindaba kusuke zibe zisebenza kanjani. Yithi esahamba esikolo, yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani, yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli zindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo, njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo abayabe bengamagqwetha. Thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation, sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu eyokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo. Njengabanye, njengabodokotela, njengamaloya, why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende? Yikho okuhluphayo. Yikho sithi thina sifuna i-self-regulation. Ngeviki elizayo siyabe sikomnye umhlangano lomphathi ntambo we-information nabanye bakhe, sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-Media Practitioners Bill. Why? Umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation. Uhulumende yabe kwenye ingxenye, thina sikwenye ingxenye. Sincedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu. Esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebe siyothi ungenza so siyakubopha, ungenza so siyakwenza so,